siyazi ukuthi iVirginia emandulo yayivele iyi-state yama-Republican, kodwa ama-democracy ayiguqula. I think during isikhathi sika-Obama ama-democrat ayitshintsha from ukuthi ibe bomvu iVirginia, bayenza yaba yi-blue. So for the past elections iVirginia yabe very strong ibanjwe ngama-democrats. So siyazi ukuthi noma ama-polls esithi ngutshikile obhanqa, silethemba thina njengama-democrats ukuthi singaphuma ngobuningi bethu siyevota, sizonqoba njalo, ngoba kuqakathekile ukuthi iVirginia ihlale ilokhe ingeyama-democrats, ngoba ama-states awokuqala ukuthi abe lama-vote for ugovernor after i-election ka-2020. So usually abonakala njengama-indicator ukuthi ukhetho luka-2022 ama-midterm elections lungahamba njani phakathi kwama-democrats lama-republican. So ama-democrats engenza kahle anqobe, kusho ukuthi kuzothembisa ukuthi la ngo-2022 bangakwanisa ukuthi bayigcine i-leadership yabo ku-house laku-senate.
Uphenyo luthi bayanda abantu abathi uBiden uyehluleka umsebenzi. Singabona lokho kuphazamisa ibandla lakhe yini kukhetho lwanamuhla?
Ama-ratings ka-president aqakathekile kakhulu, ngoba ayatshengisa ukubana abantu bayathokozelela indlela asebenza ngayo. UBiden sibona ukuthi yena okwamanje udaba lakhe welo okokuqala, siyazi ukuthi ama-Republican vele angeke azamsupport noma angaze enze okuhle kanjani, angaze enze nokumangalisayo, ama-Republican azoku-oppose kuphela, ngoba yi-politics leyo. Lapho okudanisa khona kakhulu yikuthi ma kuyukuthi abantu ama-Democrats abantu bakhe uBiden kube yibona abasolayo indlela asebenza ngakhona, lokho ke yikho okwenza ukuthi izinto zingabi kahle, ngoba abantu bangaqala ukusola. Definitely kusho ukuthi ngo-2022 abantu abaningi bayagcina either bengayi kuyavota, kube le vota apathy, or bagcine bevotele ama-Republican ngoba bebona kungekho okwenzakalayo kuma-Democrat. Kodwa siyazi ukuthi khona manje into ehlupha kakhulu kuma-Democrat, uBiden usenze izinto ezinhle eziningi kakhulu, unikeza abantu izimali, uncedisa ngedaba lwe-COVID. So abantu abaningi bayathokozelela lokhu, labantu abangasebenziyo unemployment yabo ubanikezile izimali ezithe xaxa, abantu bakuthakazelela lokho. Into esihlupha yona leyo ukuthi kulamabhili okumele aphaswe ku-house laku-senate, afana lebhili eyamapholisa le ka-George Floyd, okufana le-immigration bill, okufana lale infrastructure bill ayiqhubayo uBiden. Izinto lezi zonke ma zingaphasanga kuzotshengisa ukuthi uBiden kusho ukuthi ukuthembisa kwakhe ukuthi yena uyakwanisa ukunegotiata lama-Republican kube le-bipartisan support kusho ukuthi abantu babe sebeqala ukukusola lokho.